So we can descend about VOA in Debele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Unamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 17 kuMpalakazi 2020 nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele-COVID-19 silabalikhulu lanye 101, zilandelwa yibulawayo elabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63.
Labantu abasalandeli izixwayiso social distancing, ukugqoka amamaski, ukusanitizer, sokwesenza santando.
Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansili yedolobho lakobulawayo sokukhuphula inhlawulo zonke zekhansili ngesilinganiso samakholuphose amane ekhulwini 372%.
Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumasipalati azakhwela.
Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi, abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-electoral college.
Akuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo i-COVID-19 eZimbabwe kutholakale abangamakhulu edlula amabili 227 belayo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lizabalikhulu lanye 101, landelwa yibulawayo elabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wakobulawayo lezinye ingcwethi zezempilakahle zithi okunye okungabe kubangela ukukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 yikuba sokuyisikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavakatshela izihlobo. Umnumzana Senzo Ndimande, isakhamuzi sakobulawayo, uthi eyinye imbangela yikuba abantu sebeyekethisa ukuzivikela.
Abantu abasalandeli izixwayiso social distancing, ukugqoka amamaski, ukusanitizer, sebesenza santando kanye futhi ukusikhangela kusuke i-festive season, abantu bathabile, abantu bathravela kakhulu and njalo nxa bakhangele indlela zokuhambisa ezi approves zintutshwane, so abantu bahamba kakhulu ngala ma-wonderfeet, bahamba beminyezeleni njalo akugqoka amamaski vele abalandaba lento eziningi akusanitizwa, so kunzima ukuthi sikontrole ama-cases lawa nxa kunje azaqhubeka ekhwela ama-cases.
Unkosikazi Helen Dube, isakhamuzi sakobulawayo, yena usola abantu abaziphatha ngayo.
Engikubonayo ukuthi utshintsho lwalethwa yi-COVID-19 lokhu esingakaze vele siluthathe silwenze lube ma-practical. Njalo ezikolwe lapha yebo kambe bengabe begeza izandla nxa bengena, kodwa the moment abantwana betshayisa sebebuyelelana futhi behamba bengama-groups bekhiphe ama-mask, laku-transport babe vele bepakitshiwe baba baningi. Okunye futhi okwenza ama-cases la aqanise ukuthi uhulumende laye kazange ayenze effort yokuthi ayehlise umemetheka kwe-COVID-19, because ema-banks lokho kulama-queues, ukuze upho lokho kulama-queues. Okuthi ngabe uhulumende la yathatha iziqondiso ezifaneleyo ngabe umkhuhlane lo uyayehla.
Udokotela Rogers Shoshori Magigo uthi ukuvulwa kwemingcele ngeyinye imbangela.
Lokhu besikukhangelele ngenxa yokuthi mhlaka 1 December we opened the borders and abantu baqalisa ukumuva between the borders. Okukhulu okumele sikunanzelele, ngikhulumela eZimbabwe, one COVID test yenza $60. Noma even mina njengodokotela angikwanise, ngibe sengicabanga abanye abangabe behlawulwa imali engani ifitshane ukudlule yami. Abantu laba ngeke bayenza ama-COVID test. So ekugcineni abantu bayathenga ama-COVID test, mhlawumbe umuntu positive esiyafika ngale ethelela abanye, nxa ebuya ngapha ethelela abanye. So ngezinye indlela sesinika abantu i-passport to spread the condition.
EleZimbabwe selilabantu abangaphezu kwamathumi enkulungwane 11,749 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. IMashonaland West ikhokhela ngabantu abalikhulu lanye i-101, ilandelwa yibulawayo ebilabantu abangamathumi ayisithupha lantathu i-63, ababhubhileyo izolo bathathu kuphela. Abezempila kahle bathi inhlawulo yokuhlolwa ukuze umuntu athole incwadi loba isertifikethi yokuthi akala COVID-19 iphezulu kakhulu, ingamadola angamachumi ayisithupha eMelika, i-$60, okuyimali engeneliswa ngabaningi. Kungakho abantu sebesebenzisa incwadi zokuhlolwa ezamanga ezokuzibazela lapho umuntu ayabe ehlawule loba amadola amahlanu. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi usebenzelana lenhlanganiso ezithize ezigoqela i-Vaccine Global, yona ezasebenza lalaba abahlola abantu ukuthi kube khona ukuzaveza impumela zokuhlolwa ukuba ngeziqondileyo na. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo seKhansili yedolobha lakwaBulawayo sokukhuphulwa kwenhlawulo zonke zekhansili ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372%, okuzaqala ukubonwa ngoZulu kwinhlawulo zikazibandlela ngomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu izakhamizi zakoBulawayo ezithe lokhu akuhambelani leholo elizitholayo, njalo ikhansili iyehluleka ukusebenzela uZulu. Umanisipala wakoBulawayo wazise namhlanje ukuba usephiwe imvumo yokukhuphula imithelo. Isikhulumi sekhansili yaleli dolobho, unkosikazi Nesisa Mpofu, uchasisa ngokukhuphulwa kwemithelo.
I-2020 supplementary budget isivunyiwe nguhulumende. Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumanisipalati azakhwela kuze kuyefika i-372% increase. Lawa ma-charges azaqala ukutshengisa kuma-bill 8 aka-council ngo-January 2021.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bekithemba Mlalazi ukhala ngokukhuphulwa kwemithelo yi-council lohulumende ethi kungaphezu kwamandla akhe.
Nxa kuwukuthi vele sowukhwelile, so vele ngibona ngani kulobu nzima obukhulu. Kusithi i-council kumbuza vele zavalela abantu amanzi, kumbuza bathathela izindlu ngoba abantu abasezibakwanise vele kona ukuthi bebhadale imali ngoba vele bayehluleka abantu abalamali vele kathi.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzasinda izakhamizi.
Kutsho ukuthi izakudla kakhulu ezikhwameni zabantu abavele behlupheka, belala bengadlanga, bengelampuphu, bengelathukela, bengelasawuto, abavele bethaliswe nzima kuswelakala kwemali yokubhadala esikolo, kanti-ke futhi bebhadalela amanzi angekhoyo lezibi ezingavuthwa ngendlela efaneleyo isuka iyachitheka endaweni zonke, kuyinto embi kakhulu.
Ikhansili kunyanga ezimbili ezedluleyo ithathe imibono kaZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp mayelana lokukhuphula imithelo yemisebenzi ehlukile abayenzela abahlali bedolobho, kwaba lokungazwani. Abakatsho abakakhansili ukuba kahle kahle izakhamizi ziyahlawula malini, kodwa yazise ukuba imithelo emitsha izabonakala kumithelo ezaphuma kunyanga ezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yempahla zonke ezimqoka empilweni yomuntu ikhuphuka mihla lemihla, lanxa uhulumende esithi uzama ngazo zonke indlela ezokuzinzisa idola leZimbabwe ngokuthenga lokuthengisa elemelika emkambo we-auction. Lokhu sokwenze ingabi khona injabulo evame uba ebantwini ngesikhathi sokusondele usuku lekhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu vele selizitshela ukuba ikhisimusi yalonyaka ayisoze ibe mnandi njalo abasoze benelise khona ukuvakatshela izihlobo labangane ngenxa yemigoqo yokuswela imali kanye le-COVID-19. Umnumzana Dalubuhle Siziba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi eyalonyaka izaba nzima ikhisimusi.
Sizadlala iChristmas nzima, lasemakhaya sizahamba nzima, sizahamba njani sinyela kudla, singathenganga lutho. Izinto zikhwelile, imisebenzi abantu bengasebenzi. Sesifikile isikhathi sokubana sidlala iChristmas labantu ekhaya lezihlobo labantwana. Kunzima lonyaka, sizadlalela iChristmas emadolobheni khonapho esihlala khona.
Unkosikazi Nomsa Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhisimusi sokulibizo.
Kunzima bakithi, izinto zikhwelile, yonke into bakithi akuthengeki. Sisakwazi ukuthi ikhisimusi kumbe yini.
Umnumzana Dumile Ncube wakoBulawayo uthi akaboni isiba yinhle ikhisimusi yalonyaka.
Hayi, ikhisimusi kubi lonyaka, kubi, kubi ngekhisimusi, kubi singatshela namanga. Ikhisimusi yalonyaka kayikhanyi, izinto zikhwelile just before Christmas kathesi. Senzeni, petrol ikhwelile phezu kobuhlungu bomnyaka lo esiphile kuwe iCovid. Ekale ngomatch bekunzima lakathe siloku kunzima kodwa nanku sebekwezi petrol bathi senzeni siye ngapi. Hayi, kunzima lokho kodwa hayi, siyacela hulumende, hulumende wethu, yehlisa izinto, yehlisa ipetrol, yehlisa amafutha.
Ngesikhathi esethula isikhwama selizwe ibhajethi ka-2021, umphathintambo okhangele imali lomnotho welizwe usikhwica mfundo Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende usethethe amanyathelo aqinisa imali yakuleli, njalo lokhu sekubonakala ngokwehla kwentengo yempahla yezimqoka. Idola leMelika lithengwa ngamadola angamachumi ayisichiyagalombili, i-$81.73 yedola leZimbabwe emkambo kahulumende owe-Forex Exchange Auction, kuthi emkambo wensitha lingaphezu kwekhulu i-$105. Intengo empahla ehlukeneyo ezitolo lakwezinye inhlangothi zempilo ilandela okwenzakala emkambo wemali owensitha kanye lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumelelo yokhetho olwenziwe ngolwezi, abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe yi-Electoral College aveza ukuba umnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats wanqoba uTrump. Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamaDemocrats edale leSenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamaDemocrats bathi kubi okwenziwa libandla lamaRepublicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump lama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi unqotshwe nguBiden ngendlela anqoba ngayo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016. Olandela okwenzakala eMelika, umnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni.
Siyananzela ukuthi imithetho yeMelika lapha iconstitution iyamupha ilungelo lokubana ebe ngupresident kumbe ngithi aqhubeke engumongameli kuzokufika umhlaka 20 January 2021. Lokhu kulandelwa i-20th amendment ye-constitution. Njalo siyananzelela le meli kathi siliphakathi kwenkinga ye-COVID-19. Amanamba akhona ayakhwela kakhulu, kodwa isimanga ikuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo iCovid-19, kabonakali njalo esenza i-leadership eqondileyo ngalo mkhuhlane. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseduzane laye sebeyitholile iCovid-19 ensukwini ezidlulileyo, ngoba ade becampaigna ikakhulu eGeorgia lapho uzawala ama-senatorial rerun umbengithi ama-runoff. So ubebethi nxade becampaigna lapho nje bebengagqoki ama-mask njalo bebenga observe distance. So yiyo ingozi ekhona. Njalo sinanzela ukuthi vele ukhanya yena lokho ekwadlula ama election udistracted. I think kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Untheni uthi owamanje uTrump ubhekane lokuxolela abantu abaningi adlelana labo engakasuki esikhundleni wenzela ukuthi bengabotshwa.
Siyananzela ukuthi uzasebenza isikhathi lesi ikakhulu ekuthini mebezama ukuthi abuilde ilegacy yakhe kumbe osokusele ngelegacy yakhe. Njalo uzayenza amaphadoni amaningi kakhulu ukuxolela abantu abonayo. Ikakhulu yena ngokwakhe, imuli yakhe, abangane bakhe, labanye nje abantu abawona amacala amancane. Kodwa esananzela ukuthi amaphadoni lawa ngamaphadoni aku-federal level, akutsho ukuthi nxa kuthi elecala ema-states ukuthi engeke wahanjiswa ema-court.
Kulabanye abantu asebekhangelele umbuso kaBiden osekhethe abanye abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Abaningi kababoni ukuthi uza kuba lenguquko eZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Umnumzana Morven Ngwenya ohlala eDaluka eLupane uthi kumele ilizwe leMelika liqhubekele phambili lidlelana nale Zimbabwe.
Sinakudedelwana madoda. Hayi, iMelika akula, iMelika ingabhala phansi khonke akubhala ususila ngobo-80 banibani. Ongenayo uthola kubhaliwe beqhubeke kunjalo nxa ukuthi kuyaphela kuqalise kucubungula ukuthi kungayenzezwani kuphela kukhule kudlelwane. Kodwa sikubongelayo ukuthi ena enhlelweni ezinye kabamanga kodwa la ungathola mihlo bakwanisa ukuphuma umsindo ukuthi ungachaphuye khona le pitch. Bona hayi, bona baqhubeke kudlelwane bona bangancedisa inhlelo zibazincedisayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rapson Mwale okhangelele ukuthi uBiden uzazama ukukhuthaza ingqubekela phambili kwele Zimbabwe.
Hayi, ngibona engani umnumzana Biden yena uzasiza, uzaqhuquzela abantu basemelika ukuthi bevule amabhizinisi eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho waseZimbabwe nawo uthi ukuthuthuka.
Italele House of Representatives leSenate akhangelele ukuthi azahlangana mhla ka 6 Zibandlela ahlolisise amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelele ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka 20 Zibandlela. Ulaldok namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela uqonga wenani labahlaselwe yi-COVID-19. Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithi ole Food and Drug Administration kwele Melika soluhlolisisa ijekiseni esanda kwenziwa yinkampani yeModerna okhanya engani ilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okwamanje ele Melika lisebenzisa ijekiseni eyethulwe yinkampani ye-Pfizer. Umongameli Vladimir Putin uthi kungamanga aluhlaza tshoko ukuthi ele Russia lafakela ijefu okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Alexei Navalny wagcina esiya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emmanuel Macron wakwele France usehlolwe watholakala ele COVID-19. Uhulumende wakhe ubika ukuthi uzahlala yedwa okwamalanga ayisikhombisa esebenza konke okuphathelane lelizwe. Abanye abake bagula umkhuhlane lo umongameli Donald Trump wakwele Melika, umnumzana Boris Johnson wakwele Britane labanye. Uhulumende uthi kunengi asekufezile kwezombusazwe lakwezomnotho welizwe kuwonalo umnyaka wanika umzekeliso wokulungiswa komgwaqo oya eHarare usuka eBalbridge lezinye inhlelo eziningi-ningi. Ukuze sihlaziye ukuthi kunengi yini okuguquliweyo kwezombusazwe, usithembekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa le ngcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkandla kanye lomnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Mkandla nguye umqalisi ziba.
Kanda ngazi ukuthi ngathi okuningi okungakanani ngoba mina nxa ngiyahlala phansi ngenwaya lekhanda idingisisa ukuthi kuyini sibili kubalulekileyo uhulumende angabe esekwenzile kusukela emuva kuze kufike namhlanje. Hayi, qinisweni ngingangaba angibona.
Uyavumelana lo mnumzana Mkandla, mnumzana Gawule, ukuthi uhulumende kuningi angakwenza.
Ngiqale ngithi mina uGabo ukuqinisela ukuthi kukhona okunye okungenziwa ngohulumende, okungakenziwa uhulumende esikhaya lohulumende akwena. Kodwa kukhona njalo uhulumende asekwenzile. Uhulumende edinga la mali, kodwa ezinto ezibambekayo sezenziwe. Imigwaqo naleyo yabo-Pirate Bridge, imigwaqo eminye lama-bridge kade sakhiwa imali ze-devolution, lamadamu besukane ezedluleyo umongameli bekhomishina eliyidamu ngale emashist. Amadamu wonke akhiwa nguhulumende, uhulumende azancedisa ekukhuliseni lezokulima ukuthelezela.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkandla.
Yebo, hayi ngiyamuzwa kukaGawule ukuthi uhulumende usezele okudalokuyana, kodwa laye uyavuma ukuthi kunekongamela ukwenzakala. Esikhangele nje kancinyane lo umnyaka umhlaba wonke ube lo mnyama washaya ubhubhane lolu olo-COVID-19. Uhulumende utholakale ungaqedakali ukuthi wenzani. Lapha engikhona mina abantu babhalisa bahambisa la manamba amakhona abantu abadala bela babhukekileyo bazancedakala. Kodwa imnandi yalapha engikhona lo akho ngokubhaliswa nje edlula uhulumende besikhangelele ukuthi ngumkhuhlane lo kumele abantu bahlolwe indawona eziningi kwazi kwamelelwa ukuthi abantu baze bakhiwe babambe umkhuhlane okumcino sebanje umkhuhlane. Isikhathi kuhulumende ulazana imizamo yonke ukuthi emaklinika lezibhedlela kangasingaphi le mishini yokuhlola abantu ukuthi umkhuhlane lo uvikeleke. Uhulumende-ke yena wasegijima wathela amasosha lamapholisa ngafundisanga abantu ngobuhlungu lawobunzima balo umkhuhlane. Izikolo zavalwa kathiwa zizavulwa zinjalo kuyile sekubona izikolo zivuliwe abantu phana babazwe ngobuningi babo umkhuhlane lo. Angcono izikolo zivalwe ngoba ngasathembi izikolo vele zavalwa keminyaka ethize abanye namhla amadokotela ababuyela ezweni ngemva kwenu.
Yebo, siyabonga. Ingqobe isikuwe mnumzana Gawule.
Thandekile, ngiyabonga kakhulu ukuthi onakabuzi nti Mkandla ukuhlonitshwa uletha udaba olumqoka udaba osuluhluphile igubhane le-COVID-19 olusimisele emuva kakhulu. Ihulumende yethu layo ilizwe lethu likhona khonapha phakathi kwamanye amazwe emhlabeni lihlangane lodubo lolugubhane le-COVID-19. Ngokunjalo uhulumende wethu evele kade echayekile ngala mali, uhulumende wethu engala mali ukuntu lokuthi kuthi sivela sizobe siphakathi ubunzima kungathi kuchaye amazwe alomnotho othuthukileyo kusho ukuthi thina-ke kuthiwa khona kungathi kubhebhela isigodo esimanzi wathina esiwomileyo. Ngokunjalo ngiyavumela lozinto ukuthi uhulumende kuhambe nzima ngokuthi imali isuke yaswelakala kakhulu ngodaba lobhubhane lwe-COVID-19. Kodwa-ke kunoko Mkandla kade kutsho uhulumende uncedisile phela ngesikhathi semiso lanxa imali zakhona. Into kathi ngitenzakala yikuthi onabezimkandla ukuthi uhulumende wethi uma ekhiphe imali liyana ikhiphe singasakuthengi isiwa imali yethu isisiwa amandla suku zonke isiwa ngenxa yabantu kade begama ebulenjini ngokwehlukisa uhulumende bebulala imali yokuthenga amandla ngemali zobulenjini ngozoboya lezi ama-ecogesi la yikade kugamwa kakhulu khonapho yikade senza besebenza labantu bangaphandle ukuthi balimaze uhulumende bemehlulekise ngoba kula nto ngakhola suku zonke isenziwa ngakomo intengo yemarenti ekhola suku zonke ezimali ukuthi abantu bengaqalisi ukuthi bakhebamazaukuthibalibulala imali yethu beyilahlela phana. Kodwa uhulumende ukwanisile ukuthi benqobe amadoda awomajaha lawo omthuli baphumele ecebo lokuthi bekunanzelile kokuba bakuqede khathesi imali isimile ndawonye ayisakwenzi ukuthi ngabe into leyayenziwa phambilini masinyane abe yalamulela kakhulu imali zabantu ngabe ziyathema. Kodwa kungasenani ukukhala busizi ukuthi umuntu siye phambili siyenza njani siya phambili uhulumende plane siya phambili sindunge sinhlelo zabantu okulungele loluntu sithandekile. Mina ngazi ukuthi yimvuma leyayihlatshelwa ngabantu abe-opposition ukuthi hayi kulelungelo loluntu kalikho. Ilungelo loluntu likhona eZimbabwe bakithi okuzwayo njalo okumangalisayo okuthi abantu nabe bebotshwa abaye emthethwandaba betholakala amacala abo bonke kulakade bekutsho ukuthi hayi ilungelo lethu likhona yiko ukuthi bebalezi ekhoti ngale nto efunyaka beyisaba kuqala kuqala umuntu opha kuwonayo uyabotshwa elizweni lethu akufanani ne-South Africa kuthiwa umuntu uyamtholela icala ezihambele sezinatela utshwala laphana ebulela umuntu
umuntu intolo ezigambela ngale yikubulela umuntu intolo ezigambela ngale ezibanga kutholakala lokho ezibambe umthetho uyabanjwa njengomthetho ayishobe ukuphula ilungelo lokuthi kulondoloza ilungelo lokuthi lokuvikela abantu abantu impilo zabo kumele zivikelwe nguhulumende uhulumende kumele zivikele impilo zabantu ezisho
lowo ngumnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa endawonye lomnumzana Thandeka Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lezombusazwe elibusayo eChina eleChinese Communist Party liyaqhubeka ngokuhlukuluza abalwela ilungelo loluntu eHong Kong abathikisa ukuthi ibandla leli kube yilo elikhonyela ilizwe labo. Abathathu babo bagwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emithathu njalo kucatshangelwa ukuthi eleHong Kong likhuthazwe ngeleChina ukuthatha leli nyathelo. Omunye wabo ngumnumzana Joshua Wong oleminyaka engamachumi amabili lani owayekhokhela inhlanganiso ye-Umbrella Revolution eyisifundi ngomnyaka ka-2014 kanye lebandla lezombusazwe elalibizwa ngokuthi Demo System. Ekuqaleni kwayona le inyanga umnumzana Wong wagwetshelwa ukuhlala iminyaka edlula elithumi lantathu entolongweni ngokuphatheka kwakhe ekubhikisheni ngomnyaka odluleyo phambi kwenkamba yamapholisa. Amanye njalo amalunga amabili ebandla lakhe abalisa unkosazana Agnes Cho lomnumzana Ivan Lam lawo agwetshelwa ukuhlala inyanga ezithile entolongweni. Abathathu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 ababotshwa betshengisela eHong Kong kusukela ngomnyaka ka-2019. Ukubotshwa lokhu okugoqela okomunye njalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Jim Lai kwenzakala ngesikhathi uhulumende weChina eqhubeka ngokukhonyela eleHong Kong esenqabela lezizalwane zalelo lizwe inkululeko okuyikwephulwa kwezivumelwano zeChina ezokusebenzelana lamanye amazwe. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe leMelika liyakhathazeka ngokuhlukuluzwa kwabalwela ilungelo loluntu eHong Kong ilizwe leChina. Uthi ukusetshenziswa kwemthethwandaba ukwenqabela ukutshengisela okulokuthula ngeleChina kuveza sobala ukuthi nguhulumende onguntando kayiphikiswa njalo kugcizelela ukuthi ibandla leChinese Communist Party liyesaba ukuthi abantu bazikhulumele bekhululekile. Umnumzana Pompeo uqhubeke wathi imbali yeHong Kong iyatshengisa ukuthi ilizwe leli lasizakala ngokuthi abantu bekhulume bekhululekile okwabangela ukuthi kube labalwela ilungelo loluntu abalohlonzi ababalisa uWong, Cho, Lam, Lolai. Uthe abantu beHong Kong kufanele bekhululeke ukusebenzisa amalungelo abo avunyelwa ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ku-Basic Law le-The Sino-British Joint Declaration kanye le-Universal Declaration of Human Rights. Umnumzana Pompeo ugcizelele wathi eleMelika lizaqhubeka lisebenza labangane balo kanye labasekelana lalo emhlabeni ukulondoloza ilungelo loluntu eHong Kong kanye lakulabo abathwele amagabha avuzayo ngenxa yebandla leChinese Communist Party. Ugqibe ngokuthi eleMelika limi ndawonye labalwela ilungelo loluntu abagoqela uWong, uCho, uLam, loLai, abantu beHong Kong kanye lezizalwane zeChina.
Sina kwehluka nesihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 silabalikhulu lanye 101 silandelwa iBulawayo elabantu abangamathumi ayizidupha lantathu 63. Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansil yedolobho lakwaBulawayo sokukhuphula inhlawulo zonke zikakhansili ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372%. Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-Electoral College. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngoGift Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.